Ukwethulwa komthetho kusetshenziswa amandla kamongameli awaphiwa isisekelo sombuso, i-Statutory Instrument 127, sokubangele ukuthi intengo ezitolo iqonge ngesiqubu. Lumthetho wethulwe ngeviki edluleyo. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Raymond Phiri ohlala elokijini lesizinda uthi ukukhwela kwentengo ezitolo sokudale udubo olukhulu.
Intengo yempahla ikakhulu impahla ezokudla lezi ama commodities asekhwele okumangalisayo kakhulu. Ezitolweni eziningi bakhweze amafutha, basebekhweza izinkwa. Izinkwa lezi besizithenga ngama 75 bond kade sizenza ama 80 bond. Lokhu sokuphezulu kwamandla ethu, njalo thina esihlulekayo asakwanisi ukuthenga kwizinto lokho. Ochago laba labo sebekhwelile okumangalisayo, njalo lokhu sokuyisethuseke kakhulu. Imiholo yabantu ilokhu injalo ingakhwelanga, njalo igovernment layo izithulele, akula into abayenzayo. Lalaba ade besinceda ngohlelo abangathi abe World Food Program, labo abasasincedi. Into zonke sezisomele thina eZimbabwe. Ibhondi langikhona lithengi, nxa uthenga ngamafoni la kuthiwa ngama eco cash, ama mobile monies, imali bayifaka times 45% from imali nale emelibe yiyo. Atshi, angazithi sizaphila njani thina lapha ekhaya.
Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi lumthetho awusoze uphathise ukulungisisa ezomnotho welizwe.
Inyathelo elithethwe nguhulumende kasilo nyathelo elingalungisa okuhluphayo. Nxa kuyikuthi uhulumende ubebone ngani abamabhizimisi bayatshontshela, ngokubona kwethu uhulumende bekufanele edinge indlela angayenza engazangeke afake izisebenzi ebunzimeni. So kasivumelani ke lokwenziwa nguhulumende ukuthi ngesikhathi bese sibona sesiba lilizwe ke elibuswa ngama statutory instruments. Aluba indaba ke ebuyile ku-tripartite negotiating forum, uhulumende watho ukuthi ulodubo olunjani kumbe ulenkinga enjani, njalo kungalungisiswa ngayiphi indlela. Indaba ke ye-foreign currency ibe indaba ke kade iphambili kwe-TNF ekuqaleni. Sasivele sanika lembono yokuthi indaba ke ye-foreign currency ingaqedwa ngayiphi indlela. Uhulumende wagijima kungela sivumelwano, wathi sele foreign currency auction platform. Waphinda watsho njalo wathi i-platform lay, i-auction lay, uthi ngesilungu isistibalayiza ke indaba ye-forex. Amakhampani asethola ke imali okusemthethweni okulula njalo. Kuyasimangalisa nxa uhulumende sesimbona njalo ke eseletha ke i-statutory instrument ezabangela ukuthi iholo labantu ke lithathwe kalula ngentengo ezizaba khona.
Isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights umnumzana Efidlela Ncube uthi umthetho lo omutsha uzadiliza umnotho welizwe, hatshi ukuwakha.
Lo mthetho mubi bibi wokuphindwe kanenge, ungumthetho ongadingakaliyo, obungafanelanga utshaywe, obungafanelanga vele ube khona. Ngakho ke kulindelekile ukuthi uzadiliza umnotho, uzakwenza ukuthi izinto zidule, izinto zikhwele ezitolo, izinto zishote ezitolo, ukube lohlupho lendlala lokuphelelwa imisebenzi okukhulu kakhulu. Ngokunjalo ke kuzaletha ukungahlaliseki phakathi kwelizwe, ngoba abantu nxa sebengabayanga, abantu behlupheka kakhulu kulalokho abavele beyikho khona namhlanje. Abantu belamba, abantwana besiya esikolo bengadlanga ngenxa kahulumende, ngenxa umthetho awutshayele uhulumende. Kuzaletha ukuthi kungabi lokuhlaliseka phakathi kwelizwe, kuhluphe kakhulu kulalokho kokuyikokona.
Umoyo oZCTU uthi uhulumende uzamele aqale ahlele inhlelo zakhe kulokuphanga, abumbe imithetho esebenzisa imithetho yama statutory instrument engakhulumisa nanga lozulu.
Ngokubona kwethu okungenziwa ukuthi uhulumende engaze wajaha ngokuthi nxa ebone kulodubo agijimele ekukhipheni ama statutory instrument kube imithetho eza affecta impilo zabantu, eza affecta indlela esiqhuba ngayo ubhizinisi.
Uhulumende uthi wethulela umthetho esithi ufuna ukuthi kulondolozwe imali yakwamanye amazwe njalo kungabi lokuyichaphaza.